Lokulomnyaka kwaqhutshwa ukhetho olukhulu eZimbabwe olaqhotozwa ngabaphikisayo inhlanganiso ye-Southern African Development Community ye-European Union lezinye ngendlela olwenziwa ngayo. Abaphikisayo abakhokela ibandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa basekela okwethulwa zenhlanganiso lezi besithi kanqobanga ngemfanelo umongameli Emmerson Mnangagwa lamalunga ebandla le-ZANU-PF. Kusukela lapho e-CCC lahluthunelwa amalunga edale lephalamende ngozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Cabangu ebambisana losicamfundo Welshman Ncube labanye. Kuze kube namuhla akulakuhlaliseka eZimbabwe okuthunjwa njalo kubotshwa mahlayana abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akuqedakali okwenzakala kulezi nsuku eZimbabwe.
Uhulumende weZimbabwe uyaqhubeka ngokuncindezela abantu beZimbabwe ikakhulu labo abangahambisani lombono kahulumende ngento ezehlukeneyo okuhlanganela kwezepolitiki. Lokhu kuvele kungumkhuba weZANU-PF kade baqala ukuthi bakwenze. Ngokuswelakala kwenhlanhla kuyaqhubeka kusenza izinto zibe nzima. Akulalizwe elingaphumelela uma izizalwane zalelo lizwe zingunguna zingaphathekanga. I-production elizweni kayiphambili ngoba kasidonsi ndawonye. Bona badonsa bodwa while abantu beZimbabwe labo beqhubeka behlupheka kolunye uhlangothi.
Umlalazi uphinde wathi kakusoze kuphele ukukhahlanyezwa uZulu kweZimbabwe.
Izinto ezinjengabo corruption zizoqhubeka eZimbabwe. Izinto nje ezinjengokuncipha kwespace kwezopolitiki ziyaqhubeka ngoba sizaba nama-election emaduzaneni. Bazaqhubeka incindezela abantu kumbe kushawa abantu kumbe kubotshwa abantu. Khonokho kuzenza abantu bahlale besesaba. Ukwesaba kwabantu kwenza ilizwe lingaphumeleli. So abantu bahlala besesaba bengekho free. So kuzaqhubeka kusenza ukuthi sibe isolated ngitsho labanye amazwe angasisiza. Ikakhulu amazwe lawa asentshonalanga avele akubeka mgceke kubana bafuna abantu bakhululeke ukuze basize ilizwe leZimbabwe eselile eminyaka eminingi izinto zingahambi kahle. Ngokuswelakala kwenhlanhla uhulumende weZANU-PF akakhathali ngento ezinjalo as long as bona umbuso bewubambile lanxa bewubambe ngodli.
Kodwa umnumzana Patrick Sibanda okubandla leZANU-PF uthi uhulumende wenza okuqondileyo njalo ukubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu kwenzelwa ukunqabela ubudlwangudlwangu eZimbabwe.
Laba bantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe bafuna ukwenza umvukela bademonstrate. Nxa bebotshwa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate, angifuni ukuthi lizakuthi babotshela babotshwa mahlayana bona beyibo abathi bafuna ukudemonstrate. Akula muntu ongaphongusukelwa ngumthetho umbophe engazange yona awefune ukuwephula kumbe awephule. Prevention is better than cure. Look at what happened in South Africa, ndoda, ngendaba zedemocracy. Bekele uZuma waphephuka waya le ku-MK. Ikuphi lamhlanje ANC? Thina eZimbabwe sakubona, we saw it coming, sakuavoida ngendlela esakuavoida ngayo.
Uzibanda uthi kumele kuhlonitshwe abantu bemzini ngesikhathi besethekelela eZimbabwe, ngakho-ke ababotshiweyo bazakhangelana lezomthetho.
Lanxa usegumeni umntwana kungathiwa kuyabuya abantu bemzini. Lwano lamakhovula la kuyathiwa kuyedlalela ngemva leyo zasiyangisa. Le bedroom iyaklinwa esithi ngoba utshintshwe lamalembu. Kube lezigogodo ezinjisi zafuna ukudemonstrate ukuthi upresident asuye president. Ongupresident ngubani? Igunya lonke liyathanyelwa nxa kuzabuya abantu bemzini. Le mgano sometime kuyafakwa efayo nxa kulabantu bemzini. So akumangalisi lokho ukuthi izigogodo zithethwe zagcinwa le. Bazabanjwa, bazatholakala balalokho abakutholakala. Akula muntu obanjelwa amanga. Yibo bayakwazi futhi ukuthi babotshelwane. So hayi, bayazi indaba yabo abafana laba. Bazabalungiswa ngomthetho.
Kusukela nyakinye kulabantu abaningi abaphikisayo okuthiwa bakhahlanyezwa nguhulumende. Bakhokela umfundisi Tafumane Masaya wabulawa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kaMnangagwa othi uZulu uhlezi kahle eZimbabwe njalo kubotshwa izigangi labatshotshozela udlakela.